sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga kakhulu kuEvans osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Mpandula 2022 ngugeno Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje zikhathazekile kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngokwenziwa ngabogatsha lwemsebenzi leziphathamandla ezibona ngokungena kwabantu elizweni. Abaphakathi kohlelo lokungena behlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela. Udokotela Themba Bhule, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Australia, usungula inhlelo zokuphathisa abaswelayo ngoncedo lokudla lempahla etshiyeneyo kobulawayo. Ummeli wezengeza West edale lePhalamende umnumzana Job Skala kanye lommeli wechidungwiza North umnumzana Godfrey Sithole sebephinde baphanyeka isicelo njalo emthethandaba ukuthi baphiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ummeli wezengeza West edale lePhalamende umnumzana Job Skala lommeli wechidungwiza North umnumzana Godfrey Sithole sebephinde baphanyeka isicelo njalo emthethwandaba ukuthi baphiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ukuze bathonisiswe yamacala abawethweswayo ngebevela ngekhaya. Ababili laba labanye abalithumi lane ababotshwa labo sebelesikhathi esedlula inyanga ezintathu lokho bavalelwayo bengathonisiswa njalo sebebalelwe ukuhlawula ibail kabili konke. Icala abaletheswa elilokho lingakaqali ukuthonisiswa ngelokutshotshozela udlakela lapho kucutshungulwa icala lokubulawa kwelunga lebandla labo eleCitizens Coalition for Change CCC enyatsime unkosikazi Mo Blessing Ali. Igqwetha lababili laba unkosikazi Beatrice Mthethwa utshele iStudio 7 ukuthi namhlanje baphanyeke njalo esinye isicelo sokuthi bavunyelwe ukuthonisiswa icala labo bevela ngekhaya kulokuthi baqhubeke belokhe bevalelwe. Ababili laba sebalelwe izicelo eziningi kusukisela emthethwandaba kamantshi kusiyafika kwaphezulu owe High Court. Kunje sokwasungulwa umkhankaso ngabalwela amalungelo oluntu wokuthi ababili laba bavunyelwe ukuthi bathonisiswe bevela emakhaya abo. Njengalokho okwenziwe abadala amacala enkohlakalo abebandla elibusayo abezano PF. Zikhathazekile kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngokwenziwa ngabogatsha lwemsebenzi leziphathamandla ezibona ngokungena kwabantu elizweni. Abaphakathi kohlelo lokungena behlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho iningi labeZimbabwe abaqatshwe khona. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko othunyelwe Studio 7 isikhulume sogatsha lwezisebenza umnumzana Meshack Magakwe uthi emalangeni akuqala lohlelo sebenelise kubopha izisebenzi zakwamanye amazwe ebesebenza kulezi ndawo zingelancwadi esemthethweni. Uthi babophe njalo labaqatshi besethweswa umlando wokuqatsha abangalancwadi zokubaselizweni. Umnumzana Magakwe uthi uhlelo lwabo lolu akusilo lokuzingela abantu bokuza kodwa ngolokubamba ngamandla amakampani ukuthi alandele imithetho yokuqatshwa lokusebenza kwabantu. Sekulesikhathi kule nkuthazo yokuthi lolu gatsha lungene ezitolo ezithengisa ukudla lempahla luhlole ukuthi abakwamanye amazwe abagcwele kulezi ndawo balawo yini imvumo yokuba selizweni. Isebenzi zeZimbabwe zithi ukungena kweziphathamandla zemngcele kulolu hlelo kutsho khona ukuthi kuzingelwa izisebenzi ezivela kwamanye amazwe ikakhulu izalwane zeZimbabwe okuyizo eziningi kulezi ndawo. yesikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuthaza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo alabo abangatholakala besebenza ngokungekho emthethweni.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abaka renew ngoba kune extension. Abanye abantu abaningi basazama ukurenewa kodwa lokho akuthi kumele kube ukuthi seku expire.
Umnumzana Amrishek omunye wenkokheli zezalwane zaseSomalia leEthiopia uthi iningi labo abalezitolo ezihlolwayo lezi uthi obakhathaza kakhulu ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ziyashukunyezwa nxa kuzohlolwa amabhizimusi abo.
These raids are carried out in the most undignified manner. Our members have experienced intimidation, harassment, interference on their businesses, extortion.
Uto somabhizimusi bakwamanye amazwe laba baphathwa njengezichaka nxa kusenziwa inhlolisiso ezifana lalezi. Abanye bahlukunyezwa bebotho mahlana kusenzelwa ukuthi bakhiphe imali esibathiso. Kodwa kumgcini hlalo lenhlanganiso Operation Dudula eGauteng umnumzana Siphiwe Shabangu uthi bemukela ngezandla zombili ukuhlolwa kwamankampani lokhu.
So siyakhalalisela lokho kodwa sifuna bayenze more abadeporte labantu bababuyisele emakhantrini wabo bangababophi nje ukuthi bayenzele emehlweni ethu and then singaboni ama results ukuthi bayahamba labantu.
Sekulesikhathi kumemetheka inkuthazo yokuthi ugatsha lwezisebenzi lwethekelele lezindawo ukubona ukuthi abakwamanye amazwe abasebenza kuzo baselizweni ngokusemthethweni yini. Uhlelo lokatsha lwezisebenzi lolu luza ngesikhathi lapho amapholisa labo gatsha lwendaba zasekhaya labo sebeqinisa isandla kulihlelo zokwenqabela ukuthi abantu babeselizweni ngokungekho emthethweni. Mele Studio 7, Johannesburg, wele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Lanxa kulezi zalwane zeZimbabwe esezaya kwamanye amazwe ukuyasebenza khona, ezihle zikhohlwe ngentuthuko yalapha abadabuka khona. Zikhona izinye ezikhumbula ekhaya njalo zincedisa abaswelayo uDokotela Themba Pule ngomunye wabangazange bakhohlwe emuva lanxa esehlala kwele Australia. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa.
Abequla elisebenzela uDokotela uThemba Pule bangena emalokishini akobulawa goqela iChabalala nzilikazima kwekhwe North lamanye benikeza ukudla abantu abaphila negciwane leHIV asebekhulile labanye behluleka ukuziphandela njalo bangatholi imali kuhlangothi olubona ngenselo zikaZulu olwe Department of Social Welfare. Mnumzana Nkosi Nomusa Ndlovu nguye okhokhela uhlolo luka Dr. Themba Pule.
Kuqalisa ngeCovid era time iphathisa abantu abahluphekileyo, ogogo, abantu abagulayo, abantu abagogekileyo, abantu abangaboniyo. Sifikile eChabalala sahaya emzilikazi sabuye eMagogo North sibaphathisa ama-groceries. Udr. Pule ukhulele eChabalala wahlala eMagogo North nasemzilikazi, so bephathisa bizo lezindawo.
Omunye obathole ukudla lokho ngumnumzana Moffat Hajebe owalwa impi yenkululeko ephansi kwe-viyo lebutho leZimbabwe People's Revolution Army iZipra. UHajebe wacha umbhobho wazwela wabotshwa wabaleka entolongweni eKami Prison wabuyela egangeni ukuyalwisana nesitha kodwa waphinda wabotshwa nguhulumende ka-Ian Douglas Smith. Waba ngomunye wabakuqala ukuchaya umbhobho esipolilo lapho kwasungulwa ukulwisana lohulumende weleRhodesia kusetshenziswa izikhali. Okwamanje unikwa imadlana engenelisi ukuphilisa umndeni wakhe.
I was able to get a lot of people.
Lalwele into ezihle
uhlisa sasilwele ukuthi lati sizahlala kuhle kodwa kuzange kufike kwele kwesekwele tisayini.
Unkosazana Charles Banda uphila legciwane lengculaza ele HIV yena ke uthi amaphilisi awanathayo azwana lomuntu osuthiyo ngakho ke udla uphiwayo ukuzamsiza.
Mina ngumama o HIV positive ngiphila ngamaphilisi ukudla lokwenzani kanamuhla hayi kuhle kakhulu ngiku second line ukudla kuyangishotela kakhulu njalo nilabazulu abangamaphahla empilo ngiphila yinzima angisebenzi lo nini wabo lavele kasebenzi.
Omunye obonga isipho sokudla ngunkosikazi Crescenzia Gurajena yena olomkakhe ogula i-asthma legciwane njalo ele HIV.
Inkosi ibusise lakusasa ende lakusasa shwende ngiyabonga. Inkosi ibusise lakusasa ngiyabonga. Namhlanje ngitanamuza thaba uku grade 2. Asiphila nzima. Ubaba akheshwa kuhle uyagula. So le asthma le uku asthma attack sokaphilanga kuhle vele. Isikhathi esinembene ngabe mele ngithini? Imithi amaphilisi. Rama inela unalawa afuna kalayo enda kwenziwe namhlanje ngiyabonga shuwa kono kwesi kutholile namhlanje inde ngiyabonga ngizakudla sibila malanga sibila ngazi kuthi kuze kube nini ngiyabonga.
Umnumzana Alfred Ncube wafelwa ngwanga kwakhe eminyakeni ethize edlulileyo usele yedwa njalo sekhulile akunamuntu omphandelayo uyabonga layo ukudla okuvela kuDr Bhule.
Uyasincedisa kakhulu uyakwazi ukuthi khona vele kasisebenzi kulala lapho esithembele khona ngosungubaba ngosungumama into ophila ngokuthengisa i-vegetable engadini akukho okunye engikwenzayo lendolo iqolo leli selabango phakathi amadolo kasahambi pho-ke kuloku nzima sibili la bantwana labo sebavale ngabonke abanye sebasichiya sengasala nginje.
Ukhansila Monica Lubimbi ngoka ward 29 ubonga udokotela ngokuphathisa abaswelayo esigabeni sakhe.
Ngiyaqalisa mina ukuzwa into enjengayo nale njalo ukubona umuntu onika isigaba sami. Liyakwazi ukuthi isigaba sami ngabantu abahlala ababehlala enumber 1 le magwegwe ababuya ngapha sebesithi abantwana sebekhulile. So mostly of them vele ngabakhona le Malawi, Zambia khona le Kachana ukuthi vele ngabalazihlobo. Ayi futhi umsebenzi kaBhule futhi ngiyawubonga. Lami nginje yazi madolo nzima ukuthi ngabonga ngisithini umntwana oyenza ubuhle obungakaphathi wesigaba.
UDokotela Bhule oseleminyaka esebenzela kwele Australia uqale ukuncedisa abaswelayo eminyakeni emithathu edlulileyo langesikhathi se-COVID-19 wayethengela ukudla abahlali bakobulawayo abaswelayo njalo uthi uhlelo lokusiza abantu luya phambili efisa ukuthi ngabe abanye asebehlala kwamanye amazwe asebethola ihole elingcono bayincedisa njengalokhu akwenzayo ngoba abaswelayo bebaningi abadinga ukuncedwa ngakho-ke umuntu oyedwa angeke abe nelise bonke. Ngikobulawayo ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Inkampani kahulumende kumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe eMosiwa Thunya Development Company ibhalelane isivumelwano lenkampani yelodumo eye-Old Mutual Life Assurance Company ukuthi basebenzelane ukuthuthukisa isiqinti sefolosi kweleZimbabwe ngokwakha inkalakatha yezitolo, amawetela, lokunye ngemva kokuphiwa indawo efika ama-hectares phose amakhulu amathathu, 271, emasuwe okuyindawo engamachumi angamakhilomitha indawo engamakhilomitha ngaphandle kwedolobha lefolosi. Uhulumende uthi lokhu kuzathuthukisa leli dolobho njalo kutholise izakhamizi zalumango imisebenzi. Kodwa ummeli weWange West edalele ePhalamende umnumzana Godfrey Dube utshele iStudio 7 ukuthi noma abahlali balendawo bengathola imisebenzi ngohlelo lolu besabela ukuba lapho kwakhiwa khona kuzaphazamisa inyamazana zakulindawo eziyizwe ezilandwa izethekeli.
Ku-obala ukuthi njengabantu abahlezi nge-Victoria Falls njengomuntu okhokheleyo nxa kusiba le-development siyakukhwabitha siyakubongela kuba yinto enhle ngemuntwini wonke ukuthi lesigaba sithuthuke. Kanti-ke nxa ngingakhuluma obala okusenhliziyweni yami njengomuntu okhokheleyo ukuthi sibonga ukuthi kuyakhiwa kwenziwa konke eVictoria Falls but kulokunanzelela njalo engilakho ukuthi ngabe abasikhokheleleyo kakhulu kuhulumende ama-ministers and all that aba-responsible bahamba bakunanzelela ukuthi sokusiba yingozi ukuthi iLivictoria Falls ibe ilokhu iqhela ngendlela esiqhela ngayo kathesi.
Kungani usitsho njalo Dube?
ungananzelela ababuya bezovakatsha ngeVictoria Falls, into abayilandayo abayikhwabithayo lathi esikhulele khwamphana ngeVictoria Falls, into esiyikhwabithayo esenze sahlala khwamphana nguzambezi umfula, njalo yizinyamazana ezifikayo ngedolobheni leFalls ezihleziyo ngeduzane leVictoria Falls. Kanti ke ungafika okwamanje akusafanani leminyaka eyedlulile, izinyamazana seziya zinyamalala ukubonakala ngeVictoria Falls.
Kubangelwa yini lokho?
The lokho kukhozwa indlela osokuyakhiwa ngayo, indlela ama game corridors asehamba evalwa kuhle. Kathesi sikubonga sisithi heat development, but asikhangeleleni ikusasa yabantwana esibazalayo ezizukulwane ezizaba khona, ama fourth and fifth generation azaba ngemva kwethu, ukuthi hambe azahamba akubone lokhu esikubonayo na. Njalo sisakukhangelele ukudevelopment kanjalo kuyingozi, ngoba zonke into lezi zizahamba zishabalala. Esesizasala sikubambile ngeVictoria Falls ngama buildings abe mahle, ilizakhiwe ezizabe zibukeka, amahotela azabe ebukeka, but kungasela muntu owahlalayo phakathi, ngoba kakulanto abazabe sebeyilanda, konke sokuhambe kwachabalala.
Ngombono wakho Dube, imvelo isivele isiphambaniseka na xa sikhuluma ngokwenzakala kathesi, ngoba idolobho lefolosi selaqhela?
I'll be made to believe ukuthi if you walk around kathesi ngeVictoria Falls kuyala ilingulungundu yeganga yona, kawusayiboni sezihambe zachabalala. Kanti ke esikhathini sihonke ubuthola ilingulungundu zeganga zigcwele Company Town, zibonakala Impala, zibonakala lokhu lalokhu kubonakala, kodwa akusekho. Ungaze uhambe kuma-follows phakathi ngenxa yezakhiwo esezifakwe kuma-follows phakathi, lezi zinyamazana azisakubonakali. Sikukhangela ngelihlo elokudevelopa, sidevelopa sidevelopa phela, but asikhangeli ikusasa. Ngapha sidevelopa, ngapha sibulalo okunye.
Ungafisa ukubona kusenzakalani Dube?
Kuyisifiso sami ukuthi ngabe iVictoria Falls ama-ministers abakhangeleyo o-environment, uminister we-local government bayaphakamisa bagizelele indaba integrated master plan. I-expansion ye-Victoria Falls iyenzakale ngakuma-satellite town, kungaphongi ukuminyana one indawo sokuhamba kuphambanisa imvelo. So yikho kungathi leli development ngithi inhle izisaba createle lomsebenzi abantu, but on the other angle ya hamba ichabalalisa le ndawo enhle kangaka eyiyo eyenza lomhlaba wonke ufisa ukuzoyibona.
Dube, ngombono wakho ngeminyaka elandelayo ubona ifolosi izaba yindawo enjani?
Believe me, 5-10 years time now, instead of ama number tourist ukuthi increase ngeVictoria Falls azahamba ayehle, ngoba akusekho okukhwabithekayo abalanda ukuzokubona. Yikhela engibona ngayo, kangeli le development, but iliqiniso kalibekwe obala, akukhangelwe ngendlela ebanzi ukuthi hambe kwini esikukhangeleleyo siyangapha.
Umnumzana Godfrey Dube isakhamuzi sefolosi, njalo engummeli weWange West edalele ephalamende, ubexoxa eseMoscow kwele Russia. I-Studio 7 izame ukubamba umphathintambo wezokwethekelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukuthi sizwe imbono yakhe ngalolu daba, kodwa ubengaphenduli imibuzo ethunyelwe enkundleni kamakhalekhukhwini yeWhatsApp ngesikhathi sisiya emoyeni. Baningi abachothoza usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdenda oyethule amazwi akhanya esekela okwenziwa ngele Russia kwele Ukraine ngesikhathi ekhuluma edale le State Duma kwele Russia. Iphephandaba le Chronicle libika ukuba uMdenda utshele idale leli ukuba baya kunanzelela ukuba ele Russia lahlasela ele Ukraine kulandela ukufakwa kwezikhali ze nuclear duzane lomngcele walo ngamazwe entshonalanga. UMdenda uthi umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wananzelela ukuba angahlaselwa ngamazwe la, ngakho ke wahlasela ele Ukraine esenzela ukuvimba ukuba engahlaselwa ngamazwe entshonalanga. Ele Zimbabwe ngelinye lamazwe aphikisa ukuba ele Russia lifakelwe izijeziso zenotho ngesikhathi kuvotwa kunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations lonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umbiko wakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly, lapho acele ukuba zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Okwenziwe ngumdenda lo Mnangagwa sokuthiya abantu bengazi ukuba kwenzakalani eZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF.
Isitha sakho akumelanga ukuthi wona necessarily sibe yisitha sami nami. Into enye mele abantu bekunanzile khonokho. So thina iRussia asizayo asibankinga layo. Kodwa-ke akutho ukuthi kona nxa kulabanye abalwa nayo. So kumele thina sibe labo thina nathi kumbe singasazalani labo kumbe singasadlelani labo. So upresident Mnangagwa nxa esenza ama-ring engment efforts akhe nabo konke lokho okwenzakalayo kwenzakala neZimbabwe hathi ngobudlelwane beZimbabwe nabanye amazwe kumbe iRussia kumbe iChina kumbe kuyini. Esikutho yokuthi bona amasanizaz ahala condition kumele akhithe ngawo. Uthi nxa sinta khithe sokumele sizombe isitha se-America kumbe sizombe isitha ese-Britain, hhayi. Kodwa sithi bona thina kumele kube unconditional. Abangani bethu bengabe bengasobangani be-America bengaso bangani be-Russia. Kodwa lokhwana kumele kube yinto ezadala ukubana thina le-America kumbe le-Britain singasazwanani. Yinto yokuqala abantu kumele bayizwisise kakhulu njalo bayibambisise kakhulu ukubana izinto lezi ziyathiyana.
Yes, siyabona ke okwenziwe ngumdenda ukuthi afike akhulume khona ngale esithi ke nxa sikhangela ke ukuthi iRussia yangena njani kule Ukraine ele Zimbabwe liyakwazi ukuthi kuyini ongazange uhambe ngemfanelo. Khuluma sokuzondisa abanye abantu ungathi ngakhonokho.
Okushiwe ngospeaker ubaba umdenda ukuthi yena iZimbabwe ingabe ukuzisa kunobona ngathi akusho into eshiphayo. iRussia kayisuki ukuthi ivukele Ukraine ngento engene. iRussia iphumele ekugcekeni hayi Ukraine lingayinikonoko ovumela ubana amanye amazwe azofaka izikhali zabo right by our doorstep. Kodwa i-Ukraine yena iyaqhubela phambili isenza konokwana ngokwenkani. Kanti ukhumbulayo ukuthi bana i-America yakangwayo yake yazonda abantu sebefuna ukufaka i-Raven izikhali zabo kubokhipha ngale namanye amazwe ajalane nele-America. So khonokhwana kuyafanana yikho esi umshoti masiyakuzwisisa ukubana i-America i-Russia ilwani nxa ihlasela i-Ukraine ngoba i-Ukraine ithina ukuvumela isitha se-Russia ukuthi sibuye sizokhemba right by i-doorstep ye-Russia.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF sixoxe laye wobulawayo. Siphinde saxoxa ngalolu daba lomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla le-ZAPU.
Usapho imuli yaseZimbabwe ilahlekelwe ubukhokheli, asikhokhela, siyelusiwe. Uyazi umuntu xa eseluse iimbuzi zakhe uyazivulela ziyedla ziyezinathela, akula kukhokhela, uyazekela nje. So njengabantwana baseZimbabwe selusiwe, asikhokhelwanga. Abayithi policy coherence ngesilungu, eyokuthi uhulumende uyatshengisela uphawu lwakhe ukuthi yena uvela ngaphi uya ngaphi. Akusekho ezweni laseZimbabwe. Yikho ubona umongameli indicator left uspokesperson wakhe etene right. Umzekeliso ofana nalokho esikubonayo. UMnangagwa upresident yena into injongo yakhe enkulu ikuthi abebonakala ezindaweni elengise isikafu sakhe leso, eqeda lapho sekhangelele olunye futhi uhamba ukuthi ayabona kwenye indawo ukuthi wenzeni, impumela khona ihamba njani, akalandaba lapho.
Singathi-ke sibone umnumzana Jacob Mdenda, uspeaker of parliament, ekhuluma khona ngale estate duma kwele Russia. Kambe kuyahambelana yini lokufunwa nguMnangagwa njalo lilizwe leZimbabwe konke khonokho?
Akuhambelani le njongo kahulumende e-re-engagement yokuthi ilizwe laseZimbabwe likhomisane umlotha lamanye amazwe, njalo izijeziso zomnotho lezo abathi zikhona lazo zikhitshwe. Akuhambelani ngoba abe-West lafake izijeziso zomnotho abazwani lalaba abaseRussia. Yikho ngisithi mina uhulumende wethu ufana nje lo muntu ohamba ngenyawo zikaright, akalolukaleft. I-coherence, i-coordination on policy issues akukho at all.
Pho manje kuya ngaphi konke lokho?
Eqinisweni abantu abananzelele ukuthi njengoba ngitshilo ukuthi ubukhokhela silabo selusiwe wondo tazibonele elizweni laseZimbabwe. So eqinisweni abantu abamele balungiselele ukuthi balungise udaba lwenkokheli. U-2023 lithuba elikhulu lokuthi silungise izindaba zenkokheli.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezapho, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Isivela manje kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kaMongameli weMelika uNkosikazi Kamala Harris ukhulumisane labevuyo lebutho laselwandle emkhumbini webutho weUSS Howard okwele Japan namhlanje. Lapho atshele khona intathele zindaba kubana eMelika liyaxakathekisa ukulondolozwa kokuthula lokuzinza emhlobulweni oweTaiwan Strait. Kulo mntwana oleminyaka elishumi lane odutshulwe wabulawa izolo kwalimala abane kusehlakalo sokudubulana ngempopo okwenzakale enkundleni yokudlalela ibhola kwesinye isikolo sasePhiladelphia esigabeni sePennsylvania khonapha eMelika. Abalondoloza ezemvelo lezinyamazana zendle kweleKenya babika ubana indlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu ibulele isilinganiso sokubili ekhulwini i-2% lamadube akulelo lizwe. Bonavele ezinyamazana ezisengozini yokutshabalala ngoba inani lawo liphansi kakhulu. Kuqale namhlanje kuthonisiswa kwake waba ngumongameli wakweleGini uMusa Dadis Kamara kanye labanye bakhe abetheswa icala lokubulala ngocuku abantu abaphose bafike amashumi amathathu 28 ababetshengisela besola umbuso wakhe ngumbandula womnyaka ka-2009. Uhulumende wakwele South Africa wethule umbiko oveza ukubana kulabantwana abazinkulungwane ezingamashumi edlula athoba munemunye 90,000 abazelwe ngamantombazana aphansi weminyaka elishumi lathoba munemunye 19.
Esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa loNkosikazi Lindiwe Magaya owayeyisiphepheli yeZambia ngesikhathi sempi yenkululeko osehlala eNew Jersey khonapha eMelika. UNkosikazi Magaya uselobe ugwalo olwesihloko esithi The Guarded One, A Child's Journey Through War. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ibhuku leli ngaliloba ngenxa yezehlakalo ezenzakalayo empilweni yami. Ngangihlala ngifisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi ngibhala ngani, ukuthi impilo yami kuyinokwenzakalayo. So ngazuza i-opportunity ye-sabbatical emsebenzini ukuthi ngiyekwenza i-research eZimbabwe. So but ngenxa yokuthi kwakule COVID, so ngisamelele ukuthi kube le time nje ukuthi kube lesikhadlana kuvuleke ngekhaya. Ngasuzuthi njengoba ngihlala ngifisa ukubhala ibhuku, ngcono ngike ngibhale ibhuku lami while I'm waiting for i-research i-opportunity ukuthi ngekhaya. Isihloko salo sithi The Guarded One, A Child's Journey Through War.
Kujon lokho.
So The Guarded One, so ukuthi ulindiwe. Ibizo lami ngulindiwe Magaya uMankala. So umama wanike ibizo lele ethi Lindiwe ngenxa yezehlakalo ezaba khona ngizalwa. So wathi ngulindiwe kusho ukuthi ngilindwe yinkosi, yilo lonke ngokuphelela kwayo. Olindwe yinkosi, so yikho uThe Guarded One. So uThe Guarded One lo A Child's Journey Through War kusho ukuthi wadlula through war kodwa uNkulunkulu wambonakalisa wamgcina njengebizo lakhe.
Wasuka ke phela wena eZimbabwe wangena eBotswana. Usuka lapho ke waya ke kwele Zambia lapho ohlala khona eVictory Camp. Akusitshela ngamafutshane khona.
Mina ngathi ngiphapha manje ngabona ukuthi kwezinsuku wayehamba ngamalalo ngingenisele ukuthi ungaphi. Kanti kulezi mpi njengoba baba wayelipholisa. So sasuka ke laphana ubaba wabona ukuthi hayi impilo leyo yenye.
UNkosikazi Lindiwe Magaya ngumlobi wogwalo olutsha olulesihloko esithi The Guarded One, A Child's Journey Through War. Sixoxe laye eseNew Jersey khonapha kwele Melika. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi yasidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.